siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi Nesi Sampofu obona ngokwethulwa kwemibiko edolobheni lakoBulawayo nguKhansini, lapho esikhangela indlela leli dolobho elizama ngayo ukwenqabela umkhuhlane wekholera.
Isicelayo kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi ikholera labo typhoid imkhuhlane efuna ukuhlanzeka okuphakemeyo. So siyacela abantu bakoBulawayo ukuthi to practice good hygiene standards, onjengokugeza izandla singakadli, lokuthi ama-fruits lama-vegetables siwagezise empompini yamanzi egijimayo, ngoba lapha sabe simake sure ukuthi akuna contamination. Njalo kufanele sithenge izinto ezinjengama-fruits lama-vegetables lokudla from registered premises. Esikuthoyo ukuthi nxa ungathenga ukudla kufanele ukuthi kube kuchekiwe ukuthi it's healthy and hygienic, ngoba kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthenga into e-contaminated. Singathengi izinto ezinjengenyama, singathengi izinto from unauthorized premises or from endaweni lapho ongahlanzekanga khona. Nxa singabantu esifanele ukuthi si-travele kumbe sisuke siye kwezinye indawo, siqale sizame sibili ukuthi singahambi endaweni eziningi, ngoba kathesi indawo eziningi sezilekholela. So ungahamba ufika ngale futhi ama-chances okuthola ikholera abanjani abaphezulu. Siyakwazi kunzima ukuthi abantu behlale phansi bengahambi, but nxa uhamba kufanele unanzelele ukuthi lapho uhamba khona amanzi awanathayo ahlanzekile, abhoyilweyo. Njalo sinanzelele abantu kwesinye isikhathi bathanda ukuthenga i-bottled water, kwesinye isikhathi even i-standard in terms of quality iyabe ingamithi ama-standards, ngoba kwezinye indawo abantu bathatha i-bottled water beyibhodle beyifake emambodleleni. So siyacela ukuthi abantu bezame ukumake sure ukuthi amanzi abawanathayo ngamanzi abakwazi ukuthi avela ngathi, njalo beyabhoyile nxa bebona ukuthi khona abakwazi ukuthi avela ngaphi.
Yiphi eminye imizamo eliyenzayo ukubona ukuthi abantu bayakwazi ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukunqabela lo mkhuhlane?
Ezesithi sile preparedness plan, disaster emergency preparedness plan, and we've been having meetings. So sesisebenzile njengedorobho sa-activate ama-various committees. Ama-committees lawa njenge-health education promotion and information dissemination, ngoba nxa isikhathi sinje people need to know ukuthi benzeni, njalo we need to give them i-update ukuthi uhamba njani. So that committee is working. Siqalisile ukuthi sisebenze lama-different sectors, abantu abanjenge-private sector, ezikolo ukuthi kuyini ofanele sikwenze. Njalo sikhangele i-surveillance. Nxa ufika esibhedlela sisuspecta i-cholera, so fanele ukuthi sikulandelele ukuthi kathi ubuvela ngathi, sihambe bese ukuthi ngikhaya ngobani kathi expose, loku-disinfecta, even disinfection of izindlu, disinfection even of ama-vehicles, nalawo athwele umuntu nalawo. Ngikhaya vele banatha amanzi anjani, ngubani omunye obulawe yisisu ngikhaya, ngubani omunye oke wahamba outside the city. Leli case management nemikomiti ekhona, i-case management ukuthi nxa umuntu efika uphathwa njani khona fane esibhedlela, ngoba kusofane sibe ne-way of containing i-infection naleyo. So konke lokhu sokuse in place, even ibe i-disinfection, ngoba even nxa umuntu ethwale i-ambulance yethu fanele i-disinfect. Any place lapho umuntu ebele contact khona fanele i-disinfect. So as a city we are already activating and we have started work and we are monitoring and we are on high alert. So esikucelayo ukuthi abantu besincedise labo be-make sure ukuthi bageze izandla, sifundise nabantwana abancane. Kudala thina sikhula ongabhonkhambo sinje drophet, but kwesinye isikhathi teach our children ukuthi behlale phansi bedle nxa sekungikhathi begezele izandla, ngoba ungathenga ukudla etown uzageza ngaphi izandla, especially la okuthiwa ngama-take away, ngoba uyabe ungazuzanga ithuba lokuthi ugeze izandla. Bebona ukuthi ukudla kuyakhudumala, kuyashisa, njalo kuvela endawo ehlanzekileyo.
Izibi ziyachithwa yini, njalo akulazitishi zamasiweji ezidubukayo?
Izibi siyathwala izibi, i-CBD singathi etown siyabutha daily, ngoba yiko kulamabhizinisi osobhizinisi bayenza ingcekeza eningi. So siyabutha izibi on a daily basis. Ama-residential areas sithwala on a weekly basis. Sayenza i-community project. Le community project yasivumela ukuthi sisebenze ne-community abanama-vehicles besincedise ukuthi bethwale izibi from the household beyifaka in a particular place, then iy'moto zika-council bese ziyazithatha zihambisa kulandfill. Lokhu sakwenza ngoba besine-challenge yezimota. Izibi asizigcine nini, sizikhuphe ngelanga lelo imota ebuya khona, so that we avoid i-dumping, we avoid i-litter. Even edorobheni singapho ngihamba sijikela amaphepha yonke ndawo, ngoba ama-sewer base maningi because of old infrastructure. Kule ndawo lapho esithi khona ngama-hot spots, kungadubuka lamuhla singaze sihambe siyelungiswa, kuyadubuka futhi after maybe 1 week, 2 weeks, ngenxa yokuthi kufuna vele i-infrastructure rehabilitation. Community nayo kayibhadale izimali, ngoba imali naleyi besides i-grant esikhuluma ngayo yimali ofanti siyitole ebantwini, sikwanisa ukuyenza konke khonokho efanti kwezele ngedorobha.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Nesi Sampofu, obona ngokwethulwa kwendiko kukhansili yedolobho lakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Thank you.